Okungaphezu kwaloba yini esingakuchaza ngenlimi zabantu ukuthi inhliziyo zethu zizwa kanjani lamuhla. Lapho sibuthana lapha kulokhu okulesizotha kakhulu, ukusa okungcwele. Lokhu kusa kumela isikhathi lapho inkolo yethu yenziwa yabaqotho, ngoba kwakuyikuvuka njalo okomntwana wakho oligugu owabuya ukuzohlenga usendo lonke lwabantu. Futhi silapha lokhu kusa ekugubheni kwalokho okukhulu, ukunqoba okuphakemeyo, Nkosi, owasenza sedlula abanqobi ngokuhlanganisela ukufa isihogo lethuna. Futhi siyakubonga wena ukuthi ngemuva kweminyaka yonke leyi isidlulile, silokhu sihlangana kusasele ekuseni kulokhu kusa kwePhasika ukumkhonza, ngoba siyakholwa ukuthi uzakuza njalo. Futhi singakhuleka ukuthi usithethelele zonke izono zethu leziphambeko zethu ezirekhodwe zamelana lathi. Lapho sivuma ngokuthobeka iziphambeko zethu futhi samukele inhlawulo yakhe ngezono zethu, silisa imikhuhlane ephakathi kwethu, Nkosi. Sisize lapho sibala ilizwi lakho elingcwele elisisekelo samaqiniso wonke ositshiyele wona ukuphila ngawo lokukholwa. Futhi asikhulekeli kuphela iqembu leli elibuthene lapha, kodwa emhlabeni wonke jikelele, ngoba sikhangele ngamehlo okulangazelela lenhliziyo ezikhangelele ukuphenduka kwakhe. Siyamalamuhla ebunyameni phakathi kwengqube, ukuthi lapho oba yisiphi isikhathi ukuthi olunye uhlanya lungadubuka njengenye into futhi lulumathise ibhathani encinyane, lomhlaba wonke ungadutshulwa ube yizicucu, njengoba sikutshelwe iziphathamandla ezinkulu ukuthi impi iza kuba ngamahola amalutshwana ubude nxa kungenzakala njalo. Oh, lapho simile lamuhla emngceleni sibili wenye impi, khona-ke ibandla limile emngceleni lokho kuvuka okuyinkazimulo, ngoba siza kuhlwithwa ndawonye kanye labangcwele abaleleyo okuhlangana lenkosi emoyeni, futhi sibe kanye laye lanininini. Sibuye ukuzokhonza wena, Nkosi, futhi samukele lamuhla busisa ukubalwa kwelizwi lakho, ukuhlabela kwezingoma, ukuchumayelwa kwevangeli. Yamukela imikhuleko yabadabukileyo.
For we humbly ask it in the name of Jesus, thy Son. Amen.
Zwana umkhuleko owabagulayo, futhi uthole inkazimulo kuwena sibi sakho, ngoba siyakucela ngokuthobeka ebizweni likaJesu indodana yakho. Amen. Yini elingathanda ukuthatha lapho esiza kubala khona lokhu kusa okwemibhalo yethu? Futhi silusizi lokho ukwazi ukuthi kasila ndawo yokuhlala ngenxa yaleli qembu labantu elihle abaphangise ukubuya lokhu kusa ukukhonza kanye lathi, abavela emabandleni ehlukeneyo, lasemazweni ehlukeneyo, futhi lasezizweni ezehlukeneyo, babuthene lokhu kusa lapha ethabhanekeli ngalokhu kukhonza okuyinkazimulo kakhulu kwenkosi. Ngifisa ukuthi livule ebhukwini lamahubo, amahubo 22. Ngiyazi lokhu kungathi yindawo engajwayelekanga ukubala okwenkonzo yePhasika, kodwa uNkulunkulu akajwayelekanga. Futhi manje emva kwalinkonzo siza kuma okwesikhathi esifitshane phose ngehola elilodwa ukuze lihambe ekudleni kwenu kwasekuseni. Futhi ke inkonzo yesikolo sesonto izaqala ngelesificamunwemunye lengxenye. Futhi ke masinyazane, emva kwenkonzo yangesonto, kuza kuba le nkonzo yobhaphathizo lapha echibini. Futhi ke limini, ngelesithupha nta, amakhadi okukhulekelwa azanikwa ukwenzela inkonzo yokusilisa okwalobu busuku. Futhi nxa lilabathandekayo abagulayo labalesidingo, khumbulani ukubaletha lobu busuku. Futhi ngoba lokhu kuza kuba yisikhathi sokucina esingaba lalokhu okwesikhatshana kungenani. Ngisuka ekuseni ngelesihlanu nta ngiya eLos Angeles futhi kusiya okhunjini lwentshonalanga okwezinkonzo ezilandelanayo. Manje kumahubo 22 sizabala. Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungijiyeleni na? Kungani ukhatshana kakhulu lokungisiza emazwini okubhonga kwami? Nkulunkulu wami, ngiyakhala emini kodwa kawungiphenduli, lebusuku kodwa angilakho ukuthula. Kodwa wena ungcwele, oh wena ohlezi ezibongweni zika-Israyeli. Obaba bethu bathemba kuwe, bathemba futhi wena wasubakhulula. Bakhala kuwe futhi bakhululwa, bathembela kuwe futhi kabayangekanga. Kodwa ngiyimpethu futhi kangisuye muntu, isigcono sabantu, ngeyiswe ngabantu. Bonke abangibonayo bayangihleka usulu, bephakamise indebe futhi banyikinye ikhanda besithi, wathembela enkosini ukuthi kayimkhulule, imophule, ebona ukuba wathokoza kuye. Kodwa nguwe owangikhupha esiswini, wangenza ngathemba ngisemabeleni kamama. Ngalatshelwa phezu kwakho kusuka esizalweni. Wena unguNkulunkulu wami kusukela esiswini sikamama. Ungabi khatshana lami ngoba uhlupho luseduze, ngoba kakho osizayo. Inkunzi eziningi zingihanqile. Inkunzi ezilamandla zaseBhashani zingizingelezele. Zangikhamisela umlomo wazo njengesiphangayo nesilwane esibhongayo. Ngithululwe njengamanzi, amathambo ami wonke ehlukene. Inhliziyo yami injengengcino, incibilike ngaphakathi kwemibilini yami. Amandla ami omile njengodengezi, olimi lwami lunamathele emihlathini yami, futhi ungibeke ngasethulini lomhlaba, ngoba izinja zingigombolozele. Inhlangano yababi ingihanqile, bahlabe izandla zami lenyawo zami. Ngingabala wonke amathambo ami ukuthi ayakhangela futhi ayangijolozela. Babelana izigqoko zami phakathi kwabo, benza inkatho ngezembatho zami. Ungabi khatshana lami, O Nkosi. Amandla ami khangisa ukungisiza. Khulula umphefumulo wami kuyo inkemba, isithandwa sami emandleni enja. Ngisindisa emlonyeni wesilwane, ngoba ungizwile empondweni zenyathi. Ngizalandisa ibizo lakho kubafowethu, phakathi kwebandla ngiza kukudumisa. Yebo, lina elisaba inkosi, mdumiseni. Lonke lina nzalo kaJakobe, mkhazimuliseni. Limesabe lonke lina nzalo ka-Israyeli, ngoba kayidelelanga futhi kayinengwanga inhlupheko, njalo akafihlanga ubuso bakhe kuye. Kodwa lapho ekhala kuyo, yezwa.
shall be of
you. Indumiso yami iza kuba ngawe ebandleni elikhulu. Ngiza kukhokha izifungo zami phambi kwabo abamesabayo. Abamnene bazakudla basuthe. Bazayidumisa inkosi labo abayidingayo. Inhliziyo yenu izaphila kuze kube nini lanini. Imikhawulo yonke yomhlaba ezakhumbula futhi iphendukele enkosini. Lezi zukulwana zonke zezizwe zizakhonza phambi kwakhe. Ngoba umbuso ngowenkosi futhi ungumbusi phakathi kwezizwe. Bonke abakhulupheleyo bomhlaba baza kudla bakhonze. Bonke abehlela othulini baza khothama phambi kwakhe. Lo ngagcini umphefumulo wakhe uphila. Inzalo izayikhonza, izabalelwa enkosini okwesizukulwane. Baza kuza futhi bamemezele ukulunga kwakhe ebantwini, futhi baza abazazalwa ukuthi ukwenzile lokhu. Makuthi inkosi ingezelele izibusiso zayo ekubalweni kwelizwi lakhe. Ngifuna ukuthatha kwalesi senzakalo lokhu kusa amabala amahlanu, futhi ngakulawo mabala amahlanu ngizame ukuchaza lokho okusenhlizweni yami kini bakhonzi lokhu kusa. Ngifuna lawa mabala amahlanu: ephila, esifa, engcwatshwa, evuka, esiza. Futhi ngicabanga ukuthi imbongi yakuchaza kuhle engomeni ngalokhu engizafuna ukukutsho lapho ebhala lingoma: ephila, wangithanda, esifa, wangisindisa, engcwatshwa, wathwalela izono zami kude, evuka, walungisisa ngesihle lanininini. Ngolunye usuku uyeza, oh suku oluyinkazimulo. Akukaze kube lempilo eyake yaphilwa enjengeyakhe, ngoba wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni lapho ezelwe. Wayeyisibonakaliso salokho uNkulunkulu uBaba ayikho. Futhi uNkulunkulu uBaba eluthando, khona-ke uJesu wayeyisibonakaliso esigcweleyo sothando. Wayeluthando kusukela esikhathini sokuqala, lapho izandla zobungane bakhe encinyane zaphulula izihlathi ezinhle zikamama wakhe. Wayeluthando. Futhi ngicabanga lamuhla ukuthi yikho lapho abanengi abehluleka ukunanzelela ukuthi wayeluthando. UNkulunkulu luthando. Lalabo abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. UNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba, okuyikuthi abangathandekiyo, ukuthi wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuthi loba ngubani okholwa kuye akayi kubhubha, kodwa uza kuba lempilo engapheliyo. Waveza uthando lwakhe lapho esaselapha emhlabeni ngezindlela ezinengi kangako ezehlukeneyo, koze kungasaphikiseki ukuthi wayesidalwa esilothando sibili esake saphila. Futhi ngicabanga empilweni yakhe lapha wayebonakalisa uNkulunkulu, futhi indlela kuphela uNkulunkulu angabonakaliswa ngayo ebantwini kungothando. Futhi wakwenza kahle lokhu lapho ebamba omunye wabafazi omubi kakhulu owayekhona ngosuku lwakhe mhlawumbe. Bamthola elecala nje, futhi kungela ndlela yokuphuma lapho bemthola esebufebeni. Futhi bamhudula phambi kwakhe, futhi bathi, uthi kwenziweni kuye. futhi lapho echibilikela kuye futhi wathi angikulazi hamba ungoni futhi kulokumposela phandle ezitaladeni okuhudulwa phandle njengomhlambi wempisi phezu kwakhe ukumkhanda ngamatshe lokuthatha impilo yakhe inhliziyo yakhe ethambileyo elesisa ethandayo yakhothamela phansi esonweni aye kuso wathi angikulahli hamba nje ungoni futhi futhi lapho esendleleni yakhe esiya phansi engcwabeni likalazalo ngiyacabanga ukuthi leso kwakungesinye isikhathi esikhulu abonakalisa lokho uNkulunkulu ayikho ebantwini akayisuye uNkulunkulu kuphela ongathethelela isono esedlula zonke esingenziwa futhi athathe abalecala futhi abenze bengabi lecala ngothando lwakhe oluthethelelayo kodwa emva kokuba ukufa sokusilalisile kwasithulisa ulokhu ekhathala ngathi ngiyacabanga ukuthi wabonakalisa kahle lokho endleleni elomarita lomariya lapho esiza endlini lapho ukufa kwakuvalele impilo yomuntu othandekayo futhi endleleni yakhe esiya engcwabeni ukanti engunkulunkulu wazi ukuthi uzamvusa kwabafileyo wazi ukuthi kwakukhulunyiwe kuye ukuthi emazwini akhe sibili kwakukhona amandla wokumvusa engcwabeni ikanti lapho ebona umarita lomariya lalabo ababemthanda ulazalo bekhala ibhayibhili lathi wakhala kwakuyini inhliziyo yakhe enkulu ethandayo lapho ebona leyo ndoda labangane bakhe ebesebunzimeni wakhathazeka kanye labo ngiyathokoza sibili ukuba kwazi ukuthi engatholakala phakathi kwabenhliziyo ezaphukileyo ezinsizini zethu akasuye ongasitshiya uma eceleni kwethu ngakonke sokwehlulekile lamathemba okugcina okufinyelela okwasemhlabeni sokuze emaphethelweni akho ulokhu engunkulunkulu futhi uyasithanda wayeyisibonakaliso sikankulunkulu futhi ngikukholwa kanjani ukuthi ulangazelela abantu bakhe ukugcotshwa ngomoya wakhe ukuthi singahamba komunye lamunye ezivivinyweni lasezinhluphekweni futhi sinikeze uzwelo lwakhe lapho luthululeka enhliziyweni zethu ezizelwe ngomoya wakhe okukhanyisa ebandleni uthando lukaNkulunkulu ophilayo lokho kwabonakalisa kuhle lokho akutshoyo kumbe imbongi eyakutshoyo ephila wangithanda watshengisa lokho akwenzayo kulolonke usendo lwabantu indlela uNkulunkulu azitshengisa ngayo sibi sakhe kuJesu Kristu wabonakalisa umcabango wakhe ngosendo lwabantu ukuxolela nokuthanda labo ababengathandeki futhi ngingazi kulokhu kusa kwephasika ukuthi sisilela kanganani kulokho singathanda labo abasithandayo kodwa wathanda labo abangazange bamthande wayengomkhulu ukumelwa kokuqala ngothando olwake lwatshaya umhlaba futhi weyiswa yilabo ababephila emhlabeni kulabo ayebathanda akulamuntu owayengathanda njengaye futhi akulamuntu owake wazondwa njengaye bamzonda futhi bameyisa futhi bamlahla kodwa akuzange kumise uthando lwakhe okokucina lapho elenga esiphambanweni emva kwaleyo mpilo ayeyiphilile kayizange yenze lutho kodwa izinto ezinhle ethethelela abalecala esilisa abagulayo lezinto nje ezazizinhle lapho ukuphefumula kokucina esiphambanweni lenhlamba lamathe okumenza inhlekisa lalabo abema ngalapho elenga ebusweni bakhe obungcwele wakhala ngenhliziyo egcwele uthando baba bathethelele ngoba kabakwazi lokho abakwenzayo wayengazwisisa engunkulunkulu uyazwisisa yikho wayengasithanda lapho singathandeki ngoba ungunkulunkulu futhi uyazwisisa ephila wangithanda akukaze kube le mpilo enjengayo ngoba yayigoqelwe othandweni esifa wangisindisa ukufa lapho esensimini yase-Edeni uJehova uNkulunkulu wafuna inhlawulo yesono yikufa futhi kwakungeke kube khona ukuguqula kwakungeke kube ngenye indlela eyathathwayo ukunakekelwa ngoba uNkulunkulu uphezu konke futhi akalamkhawulo lomahluleli wamazulu wonke lomhlaba inhlawulo yesono yikufa futhi kwakungela muntu owayengahlawulela omunye lesi sigwebo ngoba wonke umuntu lanxa engafela omunye umuntu kodwa wayelecala kwasekuqaleni kwakungekho namunye wethu owayengasiza omunye ngoba sonke sasilecala sizelwe esonweni sakunjwa ebubini seza emhlabeni sikhuluma amanga futhi kwakungela ngitho inhlansi yethemba loba ngaphi salahlelwa ukufa ngunkulunkulu futhi sonke isidalwa eseke sahamba emhlabeni sasingaphansi kwalokhu kulahlwa kwakungaba lamadoda alungileyo aphakamayo futhi enze izinto ezinkulu kodwa wayeyisoni kwasekuqaleni kwakule ndlela eyodwa kuphela kukho ukulahlwa futhi lokho kwakuyikufa kukankulunkulu sibi sakhe ngakho uNkulunkulu engumoya wayengeke afe kodwa wehla phansi emzimbeni wenyama futhi wazibonakalisa sibi sakhe empilweni yothando ukuthatha bonke lobu ubuhle aye yibo futhi abunikeze ngokuzithandela ukuba ngumhlatshelo omkhulu ukuze athathe icala lo lecala sonke thina siyizoni futhi kungela ndlela emhlabeni kithi ukuba sisindiswe kabuyanga kuphela ukuzobonwa emhlabeni kodwa weza ukuzokufa njengomhlatshelo u-Abela wakubonakalisa lapho enikela ngakuNkulunkulu umhlatshelo omuhle kakhulu ukwedlula okaKhayini lapho eletha iwundlu elincinyane kanye lesigunzu somvini wamagilebhisi sithandelwe entanyeni yalo edwaleni lapho kwakulele umfo omncinyane phezu kwedwala wadonsela isilevu sawo esincinyane emuva futhi ngedwala wakhanda umphimbo walo omncinyane futhi lona likhala futhi lisifa legazi lintyantyaza loboya balo obuncinyane obumhlophe bathambiswa ngegazi u-Abela wabonakalisa eCalvary lapho iwundlu likaNkulunkulu lahlatshwa kusukela ekusekelweni komhlaba leza ukuzothatha indawo yezoni ezilecala futhi lampantshazwa futhi lachotshozwa lahlekwa usulu lenziwa inhlekisa futhi lafa ukufa lokho okungela sidalwa esingakufa ngaphandle kukaNkulunkulu sili sakhe lamaqha enwele zakhe ezilegazi elenga emahlombe akhe lithontela emhlabathini laveza ukuba yinto embi okunganani isono esiyikho. Lapho wayemele afe ukuhlenga umuntu empilweni yesono. Akulanto eyayingafa njengalokho. Akulanto eyayingamela lokho kufa. Wathiwa ukuthi lapho behlaba uhlangothi lwakhe, ukuthi lapho kwaphuma igazi lamanzi. Kube yisikhathi esedluleyo ngangikhuluma komunye umuntu mayelana ngalokhu, futhi wayengowezesayensi owathi kule ndlela eyodwa kuphela leyo engabe iyenzakele. Futhi kwakungasikho ngenxa yomkhonto wamaRoma ukuthi wafa, futhi kwakungayisikho ukulahlekelwa ligazi ukuthi wafa, ngoba kwakulokhe kule gazi emzimbeni wakhe. Lokho afa ngakho kwakungayisikho ngenxa yomkhonto wamaRoma, kumbe izipikili ezatshayelelwa ezandleni zakhe, kumbe umqhele wameva abawubeka ekhanda lakhe, kodwa ngenxa wafa ngokudabuka, ngoba wabuya kwabakhe uqobo, futhi abakhe uqobo abamamukelanga. Wafa ngenhliziyo edabukileyo lapho wazi zona izidalwa zesikhathi ukuthi wayeza kufa ukuzozihlenga zazikhafulela ebusweni bakhe, futhi walahlwa ngumuntu. UDavida iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili ngaphambi kokwenzakala wakhala ngelizwi uqobo akhala ngalo eCalvary, Nkulunkulu wami ungithiyeleni na? Yinto bani embi okunganani isono esiyenzayo siyahlukanisa umuntu kuNkulunkulu? Futhi wayengumnikelo wesono owawufanele unikelwe ngokwezono zethu. Futhi wehlukaniswa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Isono sasimehlukanisile. UNkulunkulu wabeka izono zethu phezu kwakhe. Futhi wehlukaniswa kuNkulunkulu. Futhi yiso isizathu wakhala, ungitshiyeleni na? Futhi ngenxa yokuba watshiwa, futhi wathatha lindawo, futhi wabona abantu bakhe ukuthi wabuya ukuzoba umsindisi wabo lokubanika impilo, bamlahla. Futhi kwamdabukisa ngakho waze wadabuka kangako enhliziyweni kwaze kwathi igazi lamanzi lamakhemikali omzimba wakhe kwehlukana. Umuntu kasoze abekwazi lokho okwakuyikho. Yiso isizathu kwakungeke kube lomunye umuntu owayengafa njengalokho. Angilandaba ukubana ungahlukuluzwa kanganani, ukuthi bengafaka kanjani inyawo zakho esitokisini, kumbe bakusahe ngama-intshi, kumbe bakutshise ngama-intshi. Awungeke ufe ukufa lokho, ngoba ukwenziwa kwakho akukho njengalokho. Wayemele abe nguNkulunkulu, wayemele abe njalo ukwedlula umuntu. Futhi ukucabanga ukuthi uNkulunkulu wafa, wafa ngenhliziyo edabukileyo ngosizi olunjalo ngomhlaba, kwaze kwathi ukusebenza kwekhemikali kwenzakala emzimbeni wakhe okwakungeke kuthathe indawo kuwe, kawungeke uhlupheke njengalokho. Akulandlela kuwe ukuba nalolo hlobo losizi. Ngakho kulo yedwa kuphela owayengakwenza, futhi wakwenza lapho elenga leyo mpilo eligugu engazi lutho kodwa uthando lokwenza okuhle. Walenga lapho phakathi kwamazulu nomhlaba, ephakanyiswe phezulu lapho ehluthulwe wabanqunu, eyanyisiwe. Cabanga ukuthi wawuza kuba njani uhluthulwe nqunu, ubungeke obekwazi ukuyanyiswa kulokho uNkulunkulu ayekikho. Elenge lapho ngiyakwazi isiphambano silento encinyane, njengokuthi babelenye into emthandeleyo kodwa abazange bakwenze lokho. Lokho kufakwe nje esiphambanweni, kumbe umdwebi wakubeka lapho. Bamhlubula izigqoko zakhe kuye, wayelesambatho futhi basidabula kuye, futhi bagembula ngaso. Wayangiswa kuze kube sekuqineni, kukanti enguNkulunkulu wayefanele ame lezoni zakhafulela ebusweni bakhe. Kukanti eyi kujula okukhulu kokuziphatha, wayemele afe phambi komphakathi ehlutshulwe wabanqunu. Ukuphatheka okungako okwakuthatha phezu kwakhe kwaze kwehlukanisa amanzi legazi. Akumangalisi, ngicabanga imbongi yakuchaza kuhle lapho esithi, phakathi amadwala aqhekezayo lezibhakabhaka ezimnyama, umsindisi wami wakhothamisa ikhanda lakhe futhi wafa, kodwa iveyile elivulekayo lemvula indlela enjabulweni yasezulwini losuku olungela kuphela. Sibili, wayemele akwenze. Iveyili lale ngaphakathi komuntu loNkulunkulu, futhi lelo veyini elivulekileyo lembula indlela enjabulweni zasezulwini losuku olungela kuphela. I-Calvary itsho enye into, itsho okunengi ukwedlula esingakuchaza. Sibili, ephila wangithanda, esifa wangisindisa, engcwatshwa wathwalela izono zami kude. Silahliwe manje, isono azisela okunye ukubambelela. Lapho eklabalala esiphambanweni kuphelile, isono safa. Manje sifile, siqediwe. Ngasisela mandla, ngasisela mpilo. Cabangani ngakho bantu, leso sono isitha ebantwini sifile futhi ngasisela mpilo, ngasisela mandla futhi ngasingeke. Akumangalisi ilanga lavala ukubona kwalo. Inkanyezi zazingela kukhanyisa, umhlaba wabamnyama. Konke kwakuhlengwa. Manje sifile, singcwatshiwe, ngasisela mpilo, ngasisela mpilo kiso. Khona-ke kumele singcwatshwe. Kuyini okwangcwatshwayo? Umzimba kaNkulunkulu wangcwatshwa ngoba wawungumnikelo wesono. Kwakuliwundlu elatshiswayo, latshiswa imililo yobubi. Lelo wundlu elalingazisono, lowo uNkulunkulu owayengazibubi, impilo yakhe yayisinikeziwe. Futhi lapho kwalenga umnikelo wesono, engcwatshwa wathwalela izono zami kude. Kumele angcwatshwe omzimba, umnikelo wesono kumele ungcwatshwe. Yiso isizathu abaningi ngemuva kwesikhatshana bazahamba munye ngamunye kuleli chibi ukubhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Ngani? Enye into isithethe indawo. Lo moya owaphuma kulowo mzimba lapho eklabalala kuphelile, uselahle isono emzimbeni yethu. Futhi kumele sisingcwabe ukuze singabe sisakhunjulwa futhi. Ngiyathokoza ukuthi kunjalo. Lapho lutho lungcwatshwa lufihliwe, kalusabonakali. Futhi wangcwatshwa wathwalela izono zami kude. UNkulunkulu akasaboni izono zethu futhi ngoba zingcwatshiwe. Zingcwatshwangaphi? Olwandle lokukhohlwa. Cabanga ngolwandle lokukhohlwa. UNkulunkulu akasazikhumbuli futhi ngoba zingokubili, zifile futhi zangcwatshwa. Asingeke sakhunjulwa futhi, zingaphandle komkhumbulo kaNkulunkulu. Wayeyi kulokhu ukungcwaba wamela kuTestamente elidala, babelababili, babelomnikelo wesono ekuhlanzweni kwendawo engcwele. Futhi lowo mnikelo wesono kwakuyikuthi bathathe imbuzi ezimbili. Le mbuzi eyodwa yabulawa, futhi enye imbuzi yayilezono ezabekwa phezu kwembuzi efileyo, zibekwe phezu kwembuzi ephilayo. Kumbula uJesu wayeyimvu, wayeliwundlu, kodwa kulindaba waba imbuzi. Wayeyikulunga ngoba wayenguNkulunkulu, imvu, kodwa waba imbuzi isono ukuze abe ngumnikelo wesono kimi lawe, kusukela ekubeni yimvu ekubeni yimbuzi. Futhi uJesu wafanekiswa kuzo zonke inyamazana, imbuzi zombili. Kweyinye wafela inhlawulo, eyesibili izono ezivela enhlawulweni zazifakwa embuzini yokwesulela. Futhi imbuzi yokwesulela yathatha izono zabantu futhi yahamba kude enkangala ukuthwala izono zabantu. Kwakuyini? Kwakuyikufa lokungcwatshwa kwenkosi yethu uJesu esifa. Ephila wangithanda, esifa wangisindisa, engcwatshwa wathwalela izono zami kude. Wathatha izono zabantu ngaphezu kwakhe futhi wazithwalela khona phansi enzikini yesihogo. Wayengumnikelo wesono, Wayele zono zabantu wabafela futhi njalo izono zabekwa phezukwakhe futhi wasulela izono zethu kude kude sibili okokuthi uNkulunkulu wayengeke azibone futhi cabanga ngakho ibandla lingamemeza haleluya ngomsindisi onjalo akusizono zethu kuphela ezithethelelweyo kodwa zingcwatshiwe olwandle lokukhohlwa ukungakhunjulwa futhi engcwatshwa wathwalela izono zethu kude azisaphindi zikhunjulwe futhi ngoba azisekho zingaphandle kwamehlo kaNkulunkulu zilinyaziwe zehlukanisiwe zibekwe khatshana uNkulunkulu kasazikhumbuli futhi ini ibandla kufanele lithokoze lokhu kusa ukwazi ukuthi izono zethu kazisayi kukhunjulwa futhi zibekwe olwandleni lokukhohlwa engcwabeni langabhetsheya kwaloba yikuphi ukuvuka zifile lanininini futhi kwakhohlwa ngazo zinjengokuthi kazizange zenzakale esifa wangisindisa kodwa engcwatshwa wathwalela izono zami kude wazithwalela kude kangako zaze zaya olwandle lokukhohlwa siyakwazi ukuthi lezo zinto ziyakholeka sibili phakathi kwethu futhi ziliqiniso sibili ziliqiniso likaNkulunkulu zonke lezo zinto ezinkulu zazingale kokuchaza kwabantu sasingeke ngitho sichaze ukubonga kwethu okwezinto ezinjalo kodwa leyo Pasika evuka walungisisa ngesihle laphakade ephila wangithanda esifa wangisindisa engcwatshwa wathwalela izono zami kude lokho kwakulungile kodwa evuka walungisisa kwakuyini lokho kuvuka kwakuyirisithi kaNkulunkulu ukuthi isikwelede sesibhadelwe evuka walungisisa ngesihle okwanininini ngumsindisi bani evuka kuyini lokho uNkulunkulu ayekwenzile umuntu engahlupheka umuntu engafa umuntu engangcwatshwa kodwa iPhasika lalilikhulu kukho konke ngoba kwakuyikuvumela kukaNkulunkulu imithetho yami isiyenziwe imfunakalo zami sezenziwe nguye wamvusa kwabafileyo evuka walungisisa ngesihle lanininini libusiswe ibizo lakhe elingcwele akumangalisi kuletha amadlabuzane akumangalisi inhliziyo yomuntu ayingeke ikuphathe ngokholo lwethu olunqobayo singama ngaphetsheya futhi sithi silungisisiwe lanininini ngesihle ngoba wafa futhi wangcwatshwa futhi uNkulunkulu wamvusa njalo ngokuza kwePhasika khona-ke uNkulunkulu watshengisa ukuthi kwamukelwa zonke izinto azenzayo yonke into ibhadalwe ngesihle ungahamba ukhululekile manje evuka walungisisa ngesihle lanininini akula muntu ongabakwazi ongasoze acabange ngalolo suku olukhulu lapho evuka futhi ingilosi zakubona emazulwini asezulwini ingilosi zahlabela indumiso zikaNkulunkulu futhi zathokoza lapho abangcwele betestamente elidala eparadise bamemeza haleluya evuka walungisisa amazulu anyikinyeka umhlaba wanyikinyeka iparadise lanyikinyeka lezulu lanyikinyeka apho lelo lizwi liphuma phandle kwengcwaba wavuka evuka walungisisa ngesihle lanininini minabo khona-ke abangcwele abafayo kuye bangahlabela lokhu lapho sikhangela lowo musa omangalisayo betsheya lokho akwenzayo bona ukuvuma kukaNkulunkulu okunamekwe ngophawu okwesikhatshana futhi umhlaba kawusayi kungibona futhi kukanti liza ngibona ngoba ngizavuka kwabafileyo futhi ngibe lani laphakathi kwenu koze kube sekupheleni komhlaba njengesiqiniso lobufakazi ukuthi lokho uNkulunkulu akutshoyo liqiniso lalokho engikutshoyo liqiniso uJesu watsho, ngizakuza ngesimo sikamoya ongcwele, ngizakwenza ukuhlala kwami kini, futhi ngihlale lani okwanini nini. Bona-ke abangcwele abalethemba lelo lokuvuka enhliziyweni zabo, bangahlabela lingoma ngalokho kuza okukhanyayo lokungela mayezi, lapho abafileyo kuKristu bazamele bavuke futhi babelane inkazimulo yokuvuka kwakhe. Lapho abakhethiweyo bakhe baza kubuthana ekhaya labo ngaphetsheya kwesibhakabhaka kanye lesiqiniseko esipheleleyo lophawulo lukaNkulunkulu, le risithi elotshiweyo evela kuNkulunkulu isibi sakhe. Nxa ebizwa amabizo phezulu laphayana, iza kuba ngikhona. Oh, woza masinyane. Oh, akumangalisi bathi ephila wangithanda, esifa wangisindisa, engcwatshwa wathwalela izono zami kude. Oh, evuka walulisisa ngesihle lanini nini. Izono zithethelelwe, imihlatshelo yonke le yayiza kuba zinganekwane, yonke le imihlatshelo yayingabe yehlukile. Kodwa ngokusa kwePhasika, lapho evuka, uNkulunkulu wafakaza ukuthi wakwamukela. Akumangalisi kuletha inhliziyo yomuntu kuHaleluya. Akumangalisi kwenza amadoda ame ebusweni bokufa. Kwenza abantu babize lezo zinto ezazingekho sengathi zikhona. Kodwa ngani? Evuka walungisisa. Ukwazi njani ukuthi uvukile? Ngoba uvukile enhlizweni zethu walungisisa ngesihle lanini nini. Insuku ezingamathumi amane sezedlule, lapho emile ekhuluma labantwana bakhe, ukudonsela phansi kwaqala ukulahlekelwa yikubamba kwakho. Imisebenzi yaqedwa, inhlawulo yabhadalwa, kwayele risithi esandleni sakhe. Kwakuyirisithi kaNkulunkulu. Wayelabantwana ibandla amakholwa, isono sonke sanqotshwa, indlela yenziwa yahlanzeka. Wayengenelisi ukuhlala emhlabeni futhi. Kuyini okusibambayo lapha? Amandla adonsela phansi. Amandla okudonsela phansi aqalisa ukwephuka, alahlekelwa yikubamba kwawo. Ngani? Kwase kwedlule leso sikhathi. Kuyini okwenzakalayo? Waqala ukuvuka emhlabeni. Hambani emhlabeni wonke futhi litshumayele ivangeli kuso sonke isidalwa. Waphuma ukuphumisela kwendebe zakhe. Hambani emhlabeni wonke futhi litshumayele ivangeli kuso sonke isidalwa. Lo okholwayo futhi abhabhathizwe uzakusindiswa. Lo ongakholwayo uzakulahlwa. Futhi lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo. Ebizweni lami baza kuxotsha imimoya emibi, baza kukhuluma ngendimi ezintsha. Nxa bengabamba izinyoka kumbe banathe izinto ezibulalayo, kaziyi kubalimaza. Nxa bengabeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bazasila. Ngoba ngiyaphila, amandla adonsela phansi ephukele khatshana lami. Isono sasingela kubamba, ngalifela. UNkulunkulu wakufakaza futhi wanikeza irisithi yokuvuka. Futhi ngoba ngiyaphila, ngiyaphila lani, ngolunye usuku ngiza kuphenduka. Ngolunye usuku uyeza, oh suku lwenkazimulo. Khona-ke kuyini? Ephila, esifa, engcwatshwa, evuka, esiza, ithemba lebandla lamuhla. Ephila wangithanda, esifa wangisindisa, engcwatshwa wathwalela izono zami kude, evuka walungisisa ngesihle lanini nini. Ngolunye usuku uyeza, oh suku lwenkazimulo. Kwakuyini izinto ezinhlanu enhlamvini ezinhlanu? UJESU. Ephila wangithanda, esifa wangisindisa, engcwatshwa wathwalela izono zami kude, evuka walungisisa ngesihle lanini nini. Ngolunye usuku uyeza, oh suku lwenkazimulo. Sikhangele ukubuya kwakhe kwesibili, futhi kokunye ukusa okukhanyayo okungela mayezi, lapho abafileyo kuKristu bezavuka futhi babelane inkazimulo yokuvuka kwakhe. Lapho abakhethiweyo bakhe beza kubuthana ekhaya labo ngaphetsheya kwesibhakabhaka. Nxa ebizwa amabizo phezulu laphaya, ngiza kuba ngikhona. Ngani? Ngile risithi. Wavuka. Ukwazi njani? Uphila enhliziyweni yami, uphila enhliziyweni yebandla lakhe elikholwayo. Cabangani ngakho bangane, ichibi liza kube selilungiselele nje ngesikhatshana esilutshwana, kanye lamanzi akudumalayo. okwenkonzo yobhabhathizo masinyane lapho siphenduka. Akasikhothamiseni amakhanda ethu manje okwesikhatshana. Ngingazi lamuhla nxa kungaba loyedwa phakathi kwethu kumbe abaningi ongakathakazeleli lumhlatshelo ngokwaneleyo ukuwamukela. Futhi ungathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu uzakhuluma ngokungejwayelekanga enhliziyweni yakho, ukuthi uzakwamukela umhlatshelo wakhe, ukuhlanzwa komphefumulo wakho. Futhi khumbulani ukuthi lamuhla siyagubha, hathi isikhathi sokugqoka ingwane ezintsha lokugqoka izigqoko ezintsha. Lokho kulungile, kungumfanekiso wento entsha. UNkulunkulu wenza into entsha, lokho kulungile. Akusikho lokho kuphela, iPhasika ayitsho lokho kumbe ukuzingela imivundla yePhasika kumbe amaqanda abodoli bemivundla, lezi nkukhu ezincinyane ezimhlophe lokunjalo. Lokho ayisiwo umqondo mfowethu. iPhasika yikunqoba, kuyikunqoba lokho uNkulunkulu akunika phezu komhlaba, ukuthi wavusa indodana yakhe uqobo kwabafileyo, ukuthi loba ngubani okholwa kuye kasoze abhubhe kodwa abe lempilo elaphakade. Ukuvuka kungaba phakathi kwempilo yakho uqobo. Nxa ungakabi lakho, ungaphakamisa isandla sakho kuye lokhu kusa lapho lilamakhanda enu ekhotheme. Lesithi ngalokhu, Nkulunkulu, ngikhumbule ukuthi leyo mpilo yokuvuka makuthi ibe khona enhliziyweni yami. Ungaphakamisa isandla sakho futhi uthi, ngikhulekele mfowethu Branham. Lapho ngiphakamisa isandla sami, iNkosi ikubusise, iNkosi ikubusise. Kungaba khona omunye ongaphakamisa isandla sakho uthi, ngikhulekele mfowethu, ngifuna ukwamukela impilo yokuvuka. Cabanga ngakho manje lapho sisa. Manje lina elingamaKristu lifuna ukwenza isifungo kuNkulunkulu ngokusebenza okunengi, ozani phansi, phakamisa isandla sakho kuye. Nkulunkulu othandekayo, ubone inhliziyo yonke phakathi lapha, futhi uyazi izinjongo lezinhloso. Futhi ngikhulekela isihawu, Nkulunkulu, siphe sona ukuthi isihawu sizatshengiswa kulaba bantu babuyile lokhu kuza okwaleli hola lokukhonza, babuye kulindawo ukuzokuzwa ilizwi lakho. Futhi njengokuba sikhulumile ukuthi lapho uphila kwakungela mpilo enjengeyakho, usifa kwakunguwe wedwa kuphela owayengafa ngaleyo ndlela. Lapho ungcwatshwa wathwalela izono zethu kude kule zono zabantu phezu kwakho, wazihambisa olwandle lokukhohlwa. Kodwa uvuka walungisisa kungela mbhadalo lanini nini. Futhi siyama lamuhla silindele ukubuya kwakho. Nkulunkulu babusise, sisize. Siyananzelela ukuthi asisela sikhathi esinengi ngoba kusemnyango nje, futhi loba futhi ihola elilodwa kusukela manje. Njengokwabezesayensi, izizwe zingaba sezingasekho. Futhi siyakhuleka Nkulunkulu lapho sisima lokhu kusa kwePhasika phezu kombundo wokubuya kwakhe. Ithemba lebandla, izinkulungwane eziningi zilele ngaphetsheya othulini lomhlaba zilindelele lohola. Imiphefumulo yabo ngaphansi kwe-altare iyakhala, Kuze kube nini Nkosi, kuze kube nini. Ngiyakhuleka Nkulunkulu, obothi uzakhuluma kithi, ofuthi mazikhumbule lokho kungenani, alokho esiza kukwenza lapha emhlabeni. Uncinyane kakhulu futhi into kuphela esingayenza manje ikulindela ukubuya kwakho futhi sitshele umuntu wonke umbiko uyaphuthuma masiuhambise ebantwini ngokuphangisa ukuze ubuye kuloba isiphi isikhathi bambi kwalawo amabhomba abakhuluma ngawo lawo mamisayeli angaba yikuna kwezinkulungwane zawo elele phezu komhlaba phakathi kwesikhathi somzuzu owodwa Ungakwenzakali lokho wathembisa ukubuya Nkosi ukuthatha abantu bakho uza kuba ngaleyo ndlela Nkosi ngakho loba yiphi umzuzu ungaba lokuvuka iphasika okwebandla ukuvuka kulimpilo elesono kusiya empilweni elaphakade ngoKristu zwana imikhuleko yethu futhi lamuhla lapho siqhubeka kwezinye inkonzo ekufundiseni kwesikolo sesonto oNkosi khuluma njalo futhi makuthi inhliziyo ezinenye ziqwayiswe ngokungejwayelekanga futhi mababuye ngamadazeni kuleli chibi lokhu kusa kwephasika ukungcwatshwa lenkosi uJesu ukwamukela umhlatshelo wakhe ukungela ndaba lokuthi libandla liphi abangena kilo kumbe loba luphi uhlelo lwenkolo abalobudlelwano lalo lokhu akutsho lutho kodwa ngabe bemukele lowo mhlatshelo ngabe bevuma ukuthi abalunganga ukuthi uJesu wayenguye yedwa kuphela olungileyo futhi wasifela isikhundleni sethu futhi wathatha izono zethu futhi wazingcwaba futhi simi sisodwa kuye amabandla ethu angeke angcwabe izono zethu impilo zethu ngazingeke zingcwabe izono zethu kodwa uKristu wangcwaba izono zethu olwandle lokukhohlwa nkulunkulu nikeza manje ukuthi izinto lezi ziza kuba lenkazimulo emehlweni akho khona ke lobu busuku Nkosi ma ubuye emandleni okuvuka kwakho futhi unyikinyele indawo encinyane njengokungathi kayizake inyikinywe makuthi izibonakaliso lezi mangaliso zibonakale ukuphinde njengalokhu okwakuyikho amasonto athile edluleyo Nkosi lapho abagulayo labahluphekayo basiliswa ngokumangalisayo siyakhuleka ukuthi kuza kuba njalo lobu busuku okwenkazimulo yakho Nkosi sithethelele iziphambeko zethu manje Nkosi futhi makuthi lokhu kube iphasika eqotho kwabanye bethu iphasika eqotho kithi sonke futhi abanye balabo abangakaze babekwazi ukuthi izibusiso zephasika zaziyini makube lamuhla ukuba uKristu uyaphakama enhlizweni zabo ngethemba elitsha lempilo entsha Wakhombele eCalvary.
For we ask it in Jesus' name. Amen.
Ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Ukuba lesikhathi lesi sobudlelwano, bangaki abenu abathanda inkosi, phakamisa nje isandla sakho. Oh mina, lokho kuyamangalisa. Nizwa ulengane ukuba inikelwe mfowethu McDowell uzaphenduka kwenkonzo yesikolo sesonto ungakwenza na kulungile lokho kuza kuba kuhle yikho lapho esizanikela khona ingane lokunjalo ngaleso sikhathi nqa ungelandaba lokho kulungile futhi ke manje siza kuphumisa umbuthano kwesikhatshana esindutshwane ukuze lihambe ezindaweni zenu futhi libe lokudla kweni kwekuseni khona ke liphenduke njalo siyathaba ukuthi belilapha Futhi manje kasisukumeni nje laleyo ngoma efanayo ebesila isikhatshana esindutshwane esedlileyo kuloko kukhanya lokungela amayezi bangaki abalalelo themba phakathi kwabo ngasikubone uphakamisa isandla sakho sukuma sihlabeleni manje Manje lapho sisahlabela indima elandelayo. Ngasi sebenzeleni inkosi kusukela emadabu kakusa kuze kube ikujona kwelanga. Ngasi khulumeni, hathi ngezinto zomhlaba kodwa ngasi khulumeni ngazo zonke izimanga zakhe, uthando lokunakekela. Lapho sisenza lokhu, xawulana izandla lomunye ngemuva kwakho phambi kwakho emaceleni akho. Asenzeni lokho sonke manje, uthi amavuko amahle mngane ongumKristu. Ngiyathokoza ukuba sebandleni lawe. Kulungile. ngani sizakuba singale kanjani ngoba ephila wangithanda esifa wangisindisa engcwatshwa wathwalela izono zami kude evuka walungisisa ngesihle lanini nini ngolunye usuku uyeza oh suku lwenkazimulo Ngasikhothamiseni amakhanda ethu. Nkosi, ngokunye ukusa okukhanyayo, lokungela mayezi. Lapho sibona umchilo wamakhosikazi omkhulu usiza esibhakabhakeni. Isibonakaliso sikaNkuluNkulu sesivumelwano, isivumelwano esingapheliyo. Ugcine isithembiso sakhe. Konake sizakhangela sifika lamatshe amathathu aza kube ewela ngemuva futhi labo abalala othulini lomhlaba bazavuka ukuba inkazimulo yephasika yakuqala kanye laye lo owakwenza kwenzakala inkosi yethu ngiyabonga ngalokho nkosi ngiyathokoza kakhulu nkosi lelo themba lilele esifubeni sami ngoba ngiyabona amatyombe ami ekhothama nkosi futhi ukuluphala kuyaqala ukunyenyela ngiphezulu esiqongweni soqaqa ngikhangele laphayana manje nkosi ngiyathaba ukuthi lelo themba liyavutha ngaphakathi kwami ngolunye usuku uzabuya ngiyathokoza ukuthi kulabaningi lapha lamuhla abezwa okufanayo ngiyakhuleka nkosi ukuthi uzasinikeza usuku olukhulu lamuhla usithethelela kwezibambeko zethu zonke lapho sivuma ububi bethu futhi sivuma ukuthi asifanelanga kodwa ukufa kukaKristu ukungcwatshwa ukuvuka kwafakaza kithi ngomoya wakhe ovuswe enhliziyweni zethu esenza abahlanganyeli bokuvuka kwakhe futhi silesiqiniseko sokuvuka kwethu enhliziyweni zethu manje ngoba kusukela esonweni sifile futhi sesingene empilweni entsha futhi sesivuke ezintweni zakudala zomhlaba sisiya empilweni entsha isibambiso senhlawulo oh nkosi kuyisibambiso sokuvuka kwethu siyathaba kakhulu ukukuzwa lokukukholisa phezu komunye lamunye lezi zinto siyazibamba njengengcebo enkulu zenhliziyo zethu into okungela mali engayithenga umhlaba ongeke ukuchithe ngoba uNkulunkulu wakunikeza kithi ngesihle njengalokho uKristu wakufela manje siyakhuleka ukuthi uzakuba lathi lokhu kusa sisize manje lokuphumula okwesikhatshana futhi siphenduke sinike enkulu inkonzo elandelayo ngoba siyakucela khona ebizweni lakhe owasifundisa ukukhuleka ndawonye baba wethu osezulwini kalihlonitshwe ibizo lakho umbuso wakho kawuze intando yakho kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini siphe lamuhla ukudla kwethu kwansuku zonke futhi usithethelele iziphambeko zethu njengoba sibathethelela labo abasonayo thina futhi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule ebubini ngoba umbuso ngowakho lamandla lenkazimulo koze kube nininini amen inkosi ilibusise manje size silibone njalo phose ngelesificamunwe munye lengxenye xawulanani izandla umunye lomunye futhi sizalibona ngelesificamunwe munye lengxenye.